abadala balezwaga ezimbili engizazisebenzisa bathi indlela ibuzwa okwabaphambili baphinde bathi Papa Juba baza kucutha phambili. Izwaga lezo ngiziqondanisa lobaba umfowethu Khalipani Phukeni. Ngoba abaningi bayabuza ukuthi kanti njengoba engumuntu oqeqeshileyo into emenza ehlale ngani ngumangoli ocaphamele ukuthi ebambe ijuba esingathi kungani ephila ne-opportunistic privileges. Engingamuthi mina is a strategic opportunist. Hayi kungaba le penalty ufuna ukuyitshaya kodwa ukuzigqokisela nje iklini ibhoka kwazi. Uphukeni into emangalisa abantu the ngezikhathi sehlukana uMakhuphe lo babo advocate Chamisa yena waba ngu-spokesperson ka Dr. Khubezani Khuphe kwaze kwayafika ku-Congress ama-MDC amabili enye i-MDCT enye i-MDC Alliance. Wasibamba isikhundla sokuba umkhulumeli we-MDCT esithi spokesperson se-MDC kwaze kwafika isikhathi lapho uMangwelo Kiki ababindana khona uKhuphe loMonzola. UKhuphe bamxotsha loMamguni wasala yena lokhe loMakhuphe loMonzola. Hayi i-relationship yakhe loMonzola engani yalumila kodwa wasala uze waze waphuma khathesi sisiya ku-2023 ngoba umthetho ukuthi uzaba ngukhansela noma ngu-MP kuze kube i-eve yama-election. Okunqaka abantu kathesi ukuthi sengu-spokesperson ka-Sengezo Chamahamu. Badobhenini sethile yini ubaba uPhukeni uMonzola njengoba sazi ukuthi uMonzola kakadizolve iparty yena uzowadizolva iparlament member kaMonzola. Namhla okumenza ukuthi ebese siba ngu-spokesperson kulowo muntu ozenza u-Secretary General we-CCC sejoyine nini ukuba yimemba ye-CCC? Yikho okulo mbuzo omningi. Uma ukhangela i-political science kuthiwa kulama-puppet kulama-opportunists, hhayi yena asiyo-puppet, yindoda eqeqeshileyo ebona kulesikhala isitshaye penalty engamuthi i-strategic opportunist. Khathesi sebambane lomsila kaCabangu deliberately ngabomo ngoba uyakwazi ukuthi phambilini lapha sebexotshile ama-senators angamadoda amabili ubaba uMagalela lobaba uShuku. So semelele isikhathi uma sokuthiwa uCabangu ka-appointe yena seseduze sehlala khonapha kuye kusenzela ukuthi egwegwe leso esinye sezihlalo zikasenetha. Kanti ufundile into emhluphayo kuyini ukuthi ezisebenzele ezitshayele isiko yakhe yedwa lokuba ngumuntu ozabe sesiba isikhothamathe senyindoda yena ifunde kangaka njalo esazi ukuhlela ngitsho lokukhuluma. Ngabe yimi uPhukeni ngilo lwazi olunjengalolu lokuqondisa izinto? Kambe ngingabe lokhu engikhotha amathe abanye abafana na Mahlabe Zulu, ungaba ungavuni lapho ongahlanyelanga khona. Khathesi uyangiphalela ukuthi ah sorry Magalela, sebenginazi ikholi yakho. Hayi ngamanga lawo ngenxa yokuthi kambe uspokesperson angithi ngiyowazi ukuthi kulani ngaphansi kwamaqhapha kukapresident. Hayi kuyasidida Mahlabe Zulu uma silamathungameli abanje abasesindebeleni abaphonguvoxa bathele umlaza, bathele isawudo, bathele idelele. Kambe sizakhala ngobani?